Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 8 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane we coronavirus wobulawayo osokwenze baba babili asebebulewe i-COVID-19 elizweni. Umanispala wakobulawayo uthi uzavala amanzi kuleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo.
Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kuspraye laphana ukuze kuhlanzeke kakhulu edolobheni ngoba yikho okuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezithiyeneyo.
Amankampani asetshenziswa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje.
Sivele thina-ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu-ke ekuthelelani kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezanelee ukuthi-ke sikhangele labo ababele gciwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Silisa obehlala kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko izolo othi umuyi obeleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithoba minwe munye i-79. Umuyi ubikwa ebhubhe esibhedlela sakobulawayo esingaqanjwanga igama ngomgqibelo. Lolu gatsha luthi izolo kulabantu abangamathumi amabili lantathu 23 abahlolwe leli gcikwane ababalisa umuyi. Umuyi kazake aphume phandle kwelizwe kodwa ubikwa eke wavakatshela ewange endaweni ezandise ukuvakatshelwa izethekeleli zakamanye amazwe. Okuthuse abaningi ukuthi lundoda kuhlale amalanga amane lokhu kungaziswanga okwenzakeleyo okubangele ukuthi abantu abaningi bahlangane laye okungabafaka engozini yokuthelelwa leli gcikwane. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izavalela abahlali bayo amanzi okwamalanga phose amahlanu kumbe amahola angamakhulu ayisitshiyagalombili 108 hours ngenxa yohlupho olusezitijini ze-Criterion Water Treatment Plant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lalo selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo abantu bekhuthazwa ukugeza izandla ngamanzi lesepha ngesikhathi sonke. Ikhansili le isixwayise njalo izakhamuzi ukuthi zisuke edolobheni ngehola lesithathu ntambama lamhlanje lansuku zonke ukwenzela ukuthi ifafaze imithi yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus endaweni ezehlukeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla salinhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kulinyathelo elihle kakhulu esilimukelayo njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ukuthi idolobho lakobulawayo lispraywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngucouncil wakobulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende iministry ekhangela ngeze impila kahle lokondliwa kwabantwana bakuvezile sobala ukuthi kulomuntu oyedwa oleminyaka engu-79 osethe wabhubha kobulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kuspraye laphana ukuze kuhlanzeke kakhulu edolobheni ngoba yikho okuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezithiyeneyo. Ukuthi baspraye ngo-3 kuqondile lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakobulawa kumele izitolo zonke ukuthi kuchawe 3 sezivalile njengoba umthetho kahulumende wathi ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni ziyavala ngo-3 ntambama. So sikhanga ukuthi abantu abaningi abangabe besedolobheni belanda izinto ezithiyeneyo ama-essential services lama-essential goods kungabe kuyukuthi sebephuma laba edolobheni. So nxa ikhansili yakobulawayo iqalisa ukuspraya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu khonoko.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni ukumemezela ngalolu hlelo. Ubona ingani nengi labantu liwutholile yini lo umlayizelo kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga?
Abaningi abantu bebengakuzwanga. Lami nje ngikhuluma ngiqhasa ukuthola kuyimbiko eborder ku WhatsApp ukuthi idolobho lakobulawa liza sprayer emini. Ngithole vele emini yantambama sibili boze sokungama 2. Engikhangela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukusprayer kumbe sebeqedile ukufafaza lokho. Sikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo ibulawa City Council imemezele kakhulu sibile emaredweni la kuma WhatsApp lapho ifake imlayezo kusisele isikhathi. Maybe 24 hours before, even 12 hours at least, kwenze ukuthi abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edorobheni.
I-council isiyethule umbiko omutsha, sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lo kwaba amanzi olwe water shedding. Kambe lokho kungabe kusichoni ebantwini? Sibona ukuthi kubhekwane le coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo.
Yes, sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idorobho lizabe lingela amanzi ngezindaweni ezijiyeneyo phose kwamalanga amane lengxenye singathi 4.5 days. Nxa ukhangela ukuthi 108 hours sinika phose 4.5 days. Khonokho ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiqonqoselo sethu thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association bekuyukuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini. Lesike sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma iCity Council ilethe amanzi ebantwini ngobusuku kwenze ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe-COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho bahlezi khona. Kodwa nxa kuyukuthi akusela amanzi phosa amalanga amane alengxenye sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo, sokubangela ukuthi kugcine i-social distancing then esikhuluma ngayo ingasa-observa. Ngikhuluma nje lapho ephumula kithi bekume ukuthi afike ekuseni ngo-7:30 kodwa ungananzela sokuze kutshaya phosa u-10 wantambama amanzi alokhe ngekho. Khonokhana ke kuyinto embi kakhulu. Siyakwazi ukuthi amadamu ethu asupplya ngusikisi lawana amanzi akhona malutshwana, kodwa ke siyacela ukuthi uCity Council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe yisiqumbi bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane okuza kwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethelana lezi nambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Amankampani asetshenzisa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union, World Remit, le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje ukuze abathunyezelwe imali izihlobo labangane benelise ukuyifinyelela. Ngesikhathi lesi ilizwe liphakathi kohlelo lokuzivalela kwabantu ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zisebenza emazweni afana le-South Africa, iMelika, Bhilitane, China lamanye. Usibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja, uthi amankampani alolu hlobo asebenzela emahofisini awo lasemabhanga azavulwa okwensuku ezintathu ngeviki ezibalisa ngolwesibili, ngolwesithathu langolwesine. Kodwa lawo asebenzela ezitolo azavulwa nsuku zonke. Inyathelo leli liza ngemva kokuvulwa njalo kwemikambo yokuthengisa izilimo elizweni ezifana lewembare izolo okuyisinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Kodwa abanye bathi ukuvulwa kwamabhizimusi lokhu kwenyusa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi olenkampani egaya impuphu umnumzana Abednego Bebe.
Sivele thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelana kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asila zibhedlela ezanele ukuthi ke sikhangele labo ababele egciwane. Okwesibili ke kasila mali yokuthi sizincede yise nxa igciwane lelingabuya ngone siqhuku njengokwamanye amazwe. Okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe lokudla okwaneleyo, asila kudla okwaneleyo okuyikho okungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu. Njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe belemali ezincane kumbe kithi abalama medical aid abangeke bancedakale ngoba uvele imithi yakhona kanye lezindawo zokugcinela abantu abalegciwane leli azikho kazeneli ngoba kunje nje sikhuluma kade seZimbabwe kule ndawo eyodwa layo enezinto zokusebenza ezingeneliyo indawo yeHarare okuthiwa yiWilkinson Hospital. Bona ngani ke kuvele kuluhlupho esilalo kakhulu. Yebo yebo ngabe kukuhle ukuthi uhulumende uvulele abantu ukuthi basebenze. Ngizweke lami angilashiwa lakho ukuthi baqale ke baqala basprayer kuyona la indawo yembare msipho ukuthi abantu bangene basebenze. Kodwa ngibona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare ngibona ngani sizaba lenkala kade yohlupho esizakwehlele kulubambe ukuthi uzakwehlele ukuthi silubambe njani.
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika, ungathi sokulobubelo yini elizweni?
Ububelo kabukho kubhizinisi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kulezinto zonke ezisilelayo elizweni ungaze ukuthi abantu basebenzise yiphi imali, amboni ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni okunje ukuthi sithi umumbuka ukho ke sithi imisebenzi ayikho sithi konke nje kakukho okudingakalayo kutholakala ngaphandle kwamazwe, amboni ukuthi kungaba lobubelo abantu bangaze basebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Okungaba lobubelo kuphela yilokho abathi kona yi-liquidity on the market ukuthi ke ukutshintshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni. Mbonani kokungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo. Kodwa ke ekuthini izinto zibe khona elizweni mbonani hayi akulabubelo lanxa imali ngazibe khona.
Kona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lomthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la?
Amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla, athengisa ukudla, layenza lokho okuthiwa yi-essential services, lalawo alokubisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe, yiwo asele evuliwe. Kanti ke wonke amanye ayo avaliwe, ikakhulu awabantu abazisebenzayo, abazisebenzelayo, abanjengalaba sithi ngama-vendors nabanye abanjalo, kakula ke ohambayo, kakula osebenzayo, mbona ngani ke ulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini.
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi olenkampani egaya impuphu ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekunyakazela imkambo wembida edolobheni lakobulawayo evulwe izolo ngemva kokuvalwa ngeviki edluleyo phansi kwemigoqo yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi kuze kwabizwa amasotsha lamapholisa uzoqeda ukuxokozela okuqhamukileyo. Iphephandaba le-Newsday lithi isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Saramba uselandule umbiko obususabalele ebulenjini be-internet usazisa omastanda ukuthi bengemukeli umthelo we-rent. Lumbiko, kutsho iphephandaba le-Newsday, ubusithi abanini izindlu asebebhadelwe kumele babuyisele imali kubahlali bezindlu zabo kungakedluli olwesihlanu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina into ethanda ukukhuluma ngayo, thanda ukukhuluma nge-Supreme Court decision le yendaba ye-leadership e-MDC. Iyamangaza i-court yaseZimbabwe. sokudlula isikhathi esingaka bakhuluma ngokuthi kwenziwe i-extraordinary congress per structure ka-2014. Lento abayikhulumayo ifana lokuthi kuthi ubaba womuzi esefile kusale kube lenkinga nje yokuthi ngubani ozosale phethe umuzi, omunye aphuma yakhe umuzi wakhe, omunye ethese yakhe umuzi wakhe. Sokusele unxuwa nje olungasela muntu kube kuthiwa hhayi kuyelanto ehlala kunxuwa lwana omunye nomunye kabuyele lapho ebehleli khona. Into engasebenziyo yinto efana nale nto eyayitshiwo eyenzeka bekhuluma ngama-results e-election ledlulileyo. Watsho ubaba uNdiweni ukuthi hhayi amakhothi aseZimbabwe ngitsho labosebhuku bajaja ngcono ukwedlula bona la khona loku vele osebhuku babengajaja ngcono. Into esikhona manje ukuthi kubuyelwe bhek kuma-structures ka-2014 a-MDC. Angiboni vele ukuthi kusazoba basazoyithola ngitsho i-1/3 yabantu ababekhona. Into engekhoyo le.
Amsa uzokhulumayo ngumelusi awadube. Sithanda ukucebisa abafowethu bonke indawo ukuthi abahlale phansi lokhu njalo ukuthi sihlale ngohulumende. Mhlawumbe bayazi ukuthi kuzolunga kanjani. Nanzela ukuthi mhlawumbe singahlalanga bayenzane lockdown kuzalimala abantu abaningi esikhathi sobhubhane lwe-corona. Kodwa nge-lockdown leyenzakaleyo balushwana abantu abathelelekileyo because ngale lockdown, lockdown is work. Lockdown is work. Lockdown iyasebenza. Silaleleni. Balaleleni opresident wethu. Sibalaleleni bonke. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi be-Studio 7, lina eliphethe umsebenzi omkhulu. Siyalincoma ngalo umsebenzi ngoba lo msebenzi umkhulu yizo inhlelo ezisilimukisa kulo umkhuhlane ukuba sihlale singabantu abaqapheleyo, abantu abalalela okufanele sikwenze, njalo sibe lokuhlala esihlanzekile. Njengokutsho ukubana lo umkhuhlane ufuna abahlala behlanzekile ukubana bazivikele, bahlale begeza ukuze baphephe kulo mhlangano. Kulo umkhuhlane. Mina ngusanda basakazi siyawuncoma ilizwi likahulumende ukubana kuvulwe amabhenki. Ngilapho siyatshayela ihlombe ngoba indlala ibisibulala abantu belezimali zabo emabhenki, ibisithwalise nzima abantu belezimali zabo emabhenki. Labangaphandle indlela yokuthumela kathi sebengasenayo. Ngalokhu hayi siyamtshayela ihlombe upresident. Ye siyacela kakhulu kulaba abazombusazwe ikakhulu uGawule. UGawule hayi angabeki ipolitiki, angabeki ipolitiki kulo umkhuhlane. Lo mkhuhlane kawufuni ipolitiki. Please siyamncenga, ipolitiki kasiyifuni. Kasimanyaneni sibe muntu munye.
Mbingelele nami emsakazweni we-Studio 7 kuviyo Ndebele. Mina ngombono wami le nto eyenzakala ekhaya njengesizalwane seZimbabwe eHarare ayikho kahle. Like njengale ndlela ukuthi kuthiwe abantu makababuyele bayedayisa. Isimo sasekhaya kasikho right ukuthi abantu bangabuyela bayedayisa emarket. Into yokuqala nje vele ungabheka isimo sezibhedlela. Yebo singakulungisela kwamanye amazwe ukuthi ngoba nabo babuyelile bayadayisa emgoqweni, mara bayakwazi bona ukuthi bathembe. So thina kwesethu isimo bekungekho right. I think bekungalindwa nje kuphele le lockdown bese kubonakala ukuthi le sifo simemetheka okungakanani, andibona kuthathwa amanye amadizishi.
Salibonani izihlobo, salibonani basakazi be-Studio 7. Siyezwa sibili loko kukhulunywa nguhulumeni ukuthi amabhanga akavule amalanga amathathu evikini, sibili, sithathu, sine. Emzindleleni lapha akuhambeki. Amapolisa namasotsha ayenza ama-roadblock. Bekubuza ukuthi uya ngaphi, ufanele ube lephasi. Right, thina sihlala emakhaya, itawuni yethu eseduze iPlanto. Sihlala emakhaya, mangabe mhlawumbe ngisebenzisa ibhenki sengidingela imali isebhenki kufanele ngiyilande, ngiyenze njani? Akula ma-transport avunyelwe ukuhamba, endleleni kufanele kube lephasi yokuthi ngiya ngaphi. ngaphinye kwenzani ngibhalelwa ngubani manje iphasi ke manje masekunje sikhanye ngathi asisezwani kahle lapha akusahambi ngendlela besicabanga ukuthi kuhamba ngayo thina sitshele ukuthi sihlale ezindlini sihlezi emakhaya siphumi sinje ama-problems esinawo kathesi emabhenki avulwa sokufanele sihambe siye ebhenki sizohamba kanjani siyelanda izimali zethu emabhenki bencela nje khonapho ukuthi sikhasisele sicacele kube qini ukuthi abasemakhaya yenzani kanje ukuze ithole izimali zenu ezisemabhenki okhulumayo uScott Mpofu isendaweni yasempowenzi under Mangwe ngiyabona
abalaleli yemna ngiyalibingelela futhi njalo hayi mangisizwa ngezimbabwe ukuthi abantu bayahlukuluza amapholisa akumelanga ahlukuluze abantu akumelanga ngizomunye umama ekhala kabuhlungu lapha ethi uyohamba wadinga amaphilisi kamama akhe lapha hayi amapholisa bahamba bamvalela wazophuma ngo-4 hayi asonto enhle leyo hayi asonto enhle kumele babuze kuhle baphathe kuhle abantu bengabahlukuluzi abantu hayi akukho right lokhu umthetho uhulumende kathiwo ukuthi abantu bahlukuluzwe kuthi amapholisa agade abantu abahambayo kuphela athiwo ukuthi athiya abantu manje sebethiya abantu bahlukuluza abantu hayi bangayizisuka abantu hayi hayi kodwathi singafika ekhaya hambe sisuka khona siye ekhaya bazasihlukuluza vele ha kodwa umthetho lokuvela kukho right ukuthi abantu bahlukuluzwe ezimbabwe hayi uma umnankakho wavuma umuntu kube lokuthula elizweni kumele kube lokuthula elinjani balaleli ngiyalibingelela ngalesi sikhathi gama lami unkosi khona kuphe ngibuya ekhize homestead okokuqala mbingelela bonke abalaleli abalalele ngalesi sikhathi hayi sibona yona i-corona leyi bakithi hayi ayi 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 njengoba lokhu esivalelwe sara silokhu esisezindlini hayi siyaze siphelelwe zimali phela ezindlini ngoba lokhu esaqinisela azathinaze siphelelwa zimali hayi ayi 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 hayi umkhuhlane besicela unkulunkulu ngawo uyangenela sho uphelele umkhuhlane lo hayi ayi asesikhathile ngawo lo
mkhuhlane na into engiyibone lapha ejombe lapha ezimbabwe ejombe ngifika emavenkeleni lapha emashi but ngiyakubona lapha into enkinga yelapha manje yikubana abantu ngama-past 6 bechayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu but abantu laba abashayiweyo bechaywa those people abantu bechaya i-right police nama-regular labana amapholisa lawo bangazivikelanga kade bengazivikelanga kona lapho ngihle ngabona ukuthi hhayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyi nxa amapholisa ehamba echaya abantu bengazivikelanga then abashaya abantu emabhawa bathi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu labana bangena babesebeqalisa ukuthi bedlale sinuka behleka then into leyo manje nxa injalo ukuthi khona amapholisa wona akwanisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banjhayi but wona without protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyisiwotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt la bantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshayela ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba lihlezi lingu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 simele sicithane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi bona ibavunyelwa yini kumbe thina isisirongo thina isisemkhuhlane kumbe yona bona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinanzi yubedlala le nto leyo ukuthi bona bayenze into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuya le mota yabo begcwele itruck bebuye bezochitha abantu and then they babuthana beqala isinuka so lokho akungiphathi kahle angikwazi ukuthi i-government ithini ngakho
lawo ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318 okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane Ele South Korea elinconywa umhlaba wonke njengelizwe eliphumelele ekulwisaneni igcikwane le-coronavirus lithi lizatshengisa njalo ukuthi kwenziwa njani ukuvota ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Leli lizwe lithi lizaqhubeka ngokhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende ngeviki ezayo. Isikhangele esivela kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ilizwe leMelika ngegcikwane le-coronavirus zithi sokucatshangelwa ukuthi abantu abazabulawa ligcikwane le-coronavirus abasoze babe baningi njengalokhu kade kucatshangelwa. Lezi ngcwethi bezithe kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezingedlula amakhulu amabili i-200,000 kumaviki amabili alandelayo. Soke ingoma emnandi ingoma ka Bob Marley and the Wailers could you be loved isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane we-coronavirus wobulawayo osekwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavala amanzi aleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo.
amankampani asetshenziswa izalane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa namhlanje. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye usasa kumbe ngo-7:30 ntambama.